sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuzibandlela 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC mnumzana Nelson Chamisa uthi uzethula ngenkani amazwi akhe avinjwe ukwethula izolo. Sixoxa lomgcini sihlalo webandla lakhe.
Akukhulisa umlomo kodwa kuqakathekile ukuthi kumele sidinge umnamlankunzi. Umnamlankunzi lo ozabuya asincedile ukuthi sinekulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi nedilipi ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqo ukuthi ilizwe siyalikhipha njani edakeni kube lula.
Kambe igqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu engaba iqinisile na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wephule umthetho ngokuya emsebenzini yena ekukhefu.
Mozambique akuna sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje ambasado khona ngalo bengasimela ngoba kula any decision yade meliyenziwe ngu-state president ekuyariprezenteni khona ngalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uthi sesifikile isikhathi sokuthi ibandla lakhe liyale imithetho encindizelayo ngokuvimba imihlangano yabo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva kokwalelwa ngamapholisa uqhuba umkhosi webandla lakhe eMbare izolo lapho wabekhangelelwe ukwethulela uZulu umbiko omqoka ophathelane lesimo selizwe. UChamisa uthi seza kwethula lumbiko ngenkani ngolwesibili oluzayo. Umgcini sihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo ugcizelele amazwi kamnumzana Chamisa kungxoxo ayenze lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okwakhathesi Dunga, singathula siyafa, singakhuluma siyafa, singatshengisela siyafa, kwangcono sithi sizamile.
Ngezinye indlela lithi okungayisikufa yikuphi?
Ngakhula akufele ungasekiswa kungasekisa. Uphume etshela umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama ngoba odokotela bathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lembida. Akungitshele elizweni laseZimbabwe wena uyakwazi. EmaNdebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuya inkomo. Namhlanje siyazana zaseZimbabwe kuthiwa singasadli. EZimbabwe lapha sasile nkampani okuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo eyayiyo number 2 umhlaba wonke jikelele yokuthengiseni inyama. Namhlanje sesitele ukuthi thina singa kodwa yena simbone phakathi kwendiza mthina elembiza emnyama esidla amangqina esitshwala athi thina sidle imbida. Imbida yangikhona le yathi sifuna afunde namagwili afuna siwadle nawo. Sizawalima ngani kasila manzi? Laba esithi balamaplazi balamaplothi asithi balemgodi. Umgodi wangikhona uzawumpompa ngani ungenamagezi? Njalo ukuthi uyethenga inhlanyelo yembida leyo imali yangikhona kayitholakala ebhenki. Lapha ngezinye indlela akade efuna ukutshela umhlaba ngokuthi uzasivulala sifuna singafuni.
Wona umhlahlandlela uChamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili. Lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle?
Hayi, singayichasisela kathesa ngithi uyazi ukuthi kumele lizwe. Nxa vele indaba isiphumile kungonakala. Kuzofana lokuthi uPresident Chamisa angasa-addressi abantu ebazisa ukuthi ufuna benzeni. So sizanikela ilanga lakhe lapha zakhuluma ngezigalanga zaseZimbabwe lapho elizakuzwa khona ukuthi umonite.
Umeli weMelika eZimbabwe uhlangane losaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo eziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo lingathini ngalinkuthazo
sina njengebandla leMDC akunamutabazi lokho sasibheka kuKhetho siloke sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlomo kodwa ukuqakathekile ukuthi kumele sidinge umlamlankunzi umlamlankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi kulolu daba akumelanga abe ngobambe ihlangothi ledilipi ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqothi ilizwe zalikhipha njani edakeni kube lula manje basebenzile usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abama kuKhetho ngo-2018 badliwa ngana kabana abalandeli babo ephalamenti yibo athi yena yibafuna ukuxoxisana nabo abesethiya upresident Janisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma namavuta amangaki so lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona ngabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.
Alo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC ube khuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Igqwetha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu wethule umbiko esithi okwenziwe ngumongameli Emerson Mnangagwa ikwephula isekelo sombuso selizwe ngoba usephethe isikhundla sinye lomsekeli wakhe kukanti bekungafanelanga abasekeli bakamongameli bakhethwe ngasikhathi sinye ukuthi bazophisane. Izolo umongameli Mnangagwa ubese Mozambique lapho obekugcotshwa khona umongameli Filipe Nyusi. Umnangagwa uphinde wakhetha iziphathamandla ezizasebenza ehofisini yakhe umnumzana Walter Tafumanei owayengowebutho kanye lomnumzana Gaja Mazithulela owezemfundo. Ucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezembusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Ngingane kulokungathembani phakathi okuthize khona kasekusebenzeni yikho nje lokhu ebuya ethutha aze kwenza lokhu aphume simbone ebuya ekhithini ezihlangana ezikwi-Presidential Advisory Committee wala ukuthi ihlangane lochiwenge wabuya wazehlangana no-Minister we-Foreign Affairs we-China wabuya futhi waphuma elizweni esiyamelela ilizwe eMozambique lapho kugcotshwa khona upresident Nyusowina ama-election eMozambique akula sidinga ukuthi ngawuhambile nokuthumela nje u-ambassador khona ngalo bengasimela ngoba kula any decision yade neliyenziwe ngu-state president ebe-representeni khona ngalo Presidential Advisory Committee o-acting president bengayibona kungela problem le-ke e-China tinziwe lenzima kakhulu kuyo ngenxa ye-relationship ekhona phakathi kuyathiwenga China maybe kukhona kwesabeleyo ukuthi maybe kungakhulunywa or something asazi khona lapho.
Abanye bengathi ngumuntu osebenza gadalala ukuthi lanxa yekukhefu yabe lokhu efuna ukuphathisa.
Akusikho ngisho nje bami kudinga ukukhulisile yikho khonokho kungathembani. Nxa umuntu ekulivu kathatha ilivu yakhe ayihlala phansi usuke aphumule ayenze ezinye izinto zakhe esendlini ukuthi nxa iphendule emsebenzini wasuzaqalisela lapho esiya phambili uthiya sisola ukuthi ukuthi abantu abasebenza layo kabatheni angeke abathiye umsebenzi angeke abathiye ilizwe kodwa kabathembi ukuthi bayehluleka okabathembi ukuthi uyabesaba.
Ubona ingani ngempela kukhona okuzayenzakala kumbe ngabantu abacabangelayo ukuthi kuloko ongezwanani sesibonile ukuthi sokwedlula inyanga lezinyanga lokhu kwaqalisa ukuthi mhlawumbe kukhona ukuchaya amanzi.
Yile supho lekhulu nalesi wanti kungachaya ikhulu lohleziyo kasathembi ukuthi kuzakwenzakalayo especially ungachaya ikhulu abachaya omunye ikhulu bese sozaba kufaka esitulweni ngeke uphinde batheni nako wathi uchaya ikhulu saqala sahamba njengoba sihlala sitsho sahamba kwaba le-transition kwayakhethwa-ke so clear of abantu bonke abayenza ikhulu bengabi le sandla kuhulumende elandekayo ngoba zilonge zibe khona sabe kuyifuthi lowo muntu ongeke ayenze lokhu bona bakuchayela ikhulu.
Umnumzana Masithulela lo mnumzana Tafumane bakhethwe kuhle yini?
Ama-retired, asemaningi kakhulu kuhulumeni. emaningi akhumakhala yonke indawo uhambe retired general retired banivani abantu abasuke ebutheni bonke basebephathiliswa. So it means ukuthi ilizwe phela we are now a military state ngoba ibutho leselibusiliswa kele-repressive sorted ebibe zephathiliswa ukuthi president ugadelele ibutho ukuthi ilizwe lirane ngendlela ibutho efuna ngayo. So ake kuzani abanye amabavela ukuthi ama-civilian kesifo ujuice number yabo ama-retired bonke laba bangena bezephathiliswa.
Lo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo, baxoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda.
Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uMary uthi ngokwehlukana kwabo kumele aphiwe i-$40,000 ngenyanga le-$7,500 eyokondla abantwana ngenyanga, aphinde aphiwe le-$25,000 ngomnyaka yokuyaphumula kuholiday lezinye indleko ezimbalwa. Uchiwenga uthi abantwana babo abathathu akumelanga bagcinwe ngumkakhe ngoba ethatha izidakamizwa. Kodwa uMary uyalalokhu esithi uChiwenga nguye odla izidakamizwa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uBishop Eric Ruona wesonto ye-Anglican esigabeni seManicaland ubotshiwe izolo ngamapholisa eZak esetheswa icala lokuphambula imali ezinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-$700,000. Limali wayiphiwa phansi kohlelo lwe-Command Agriculture kodwa yena ubikwa wayiphambula.
Kwamanje ke sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu, lisipha-ke imbono yenu eliyithumele ngemlayezelo ye-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sarbonani basazi be-Studio 7, igama nami ngu-William Mlilo. Ya manje ngikhuluma lani ngikwelapha kwele South Africa. Engikhona ngokusebenza kodwa ekhaya phuma enkayi kwaSikhobokhobo. Mina ngicela ukukhuluma mayelana le simo sekhaya kakhulu ngemali. Ukuthi siyakhala ekhaya, abantu bayakhala laphana wonke umuntu nje. Imali le esayiniwe eyafakwayo ukuthi singasasebenzisi imali yakwamanye amazwe kodwa sisebenzise yona eyethu. Abathi ngeke izimdola. Mina ngombono wami ngibona ukuthi kungcono ukuthi uhulumeni wasekhaya okamnumzana Mnangagwa abuyele asebenzise futhi i-American dollar, imali yakwele Melika. Ngoba ungathi uyabona manje bayasebenza abantu ekhaya, yebo, kodwa imali abayiholayo bahola nje igama, ayibasindawo le mali. Izinto emashopo ziyadula okokuthi le mali abayiholayo mhlawumbe into ongazivala nje ezidingakala empilweni ukuthi ziphilise umuntu azikwazi ukuthi zibe nelisi. Khobe ngithi mina ngombono wabo kungangcono kubiselwe nje, kube bayacabanga ngcono becabange nabantu, kubiselwe yona imali yasekwela imele ukuthi buyisebenza laphana mhlawumbe le-rand yakwele South Africa. Ngoba bona labo abantu abaphezulu ezikhundleni basebenzisa imali yakwele Melikaya, bayisebenzisa imali yasekhaya, bajike lapho nje bathusele abantu bethu basebenzisa imali yasekhaya. Into eligama nje kuyafana nje ukuthi ithishu lana imali engalasinto ma uyisemkambo wezimali. So zathola abantu bamabhizinisi ekhaya laphana babadonsa kanzima ukuthi yebo kuzothengwa ngayo imali yasekhaya bathengise ngayo, kodwa isikhathi esinesi kanti siyabuka siphila ngaphandle kwamazwe njengabantu bamabhizinisi laphana bathengise izinto lapha kwele South Africa or eBotswana or kwele Mozambique. Ukuthi utshintshe imali yasekhaya evele inesindo esincane kwezinye imali emkambo yemali, usiyathenga impahla fanele uzozithengisa elizweni kula amanye amazwe kuba nzima. That's why uthola ukuthi ama-business otya wasekhaya amanye agcine evala abakwazile ukuthi baphile mhlawumbe. Yibo uthola ukuthi into zakhona azithengeki bazama ukuthi bethi kulingane imali abazoyithola laphana ekhaya le mane mase beyitshintsha bekwazi ukuyathenga iy'mpahla abazithengisa laphana ekhaya. Ma bethi bayabuka ngemali yasekhaya leyana asinamali lapha. Liyana nje ngingayibiza into ifana lethishwe liphepha nje elibhalwe inamba mhlawumbe $20 ngeyimalini $50. Kodwa ma uyise emkambo wezimali ufana nomuntu ongaphathanga lutho. So ikho into ngombono wami kube nje bayacabangela abantu uZulu. Babuyele futhi kule nto besiphila ngayo isikhathi besiphila ngaso kudala ukuthi kusetshenziswe imali yakwele Melika neranda weSouth Africa. Mhlawumbe lalale lepula leBotswana yizo imali mhlawumbe ezingenza ukuthi ilizwe liphile njengale nto eyayenzakala ngo-2008. Ngiyabonga.
Sithwa njani bahlekazi be-Studio 7 ngapha ewa nge-West Constituency nge-V4 under Chief Mvuthu Mdobe Ward izolo mbese-Chisima Primary School ya amatitsha bangile ngo-10 o'clock ekuseni bekhona abantwana bekhona sibili bangafundisi bashiya bathi khona abantu abangigcina nini ngokubafundisa emakhaya ngoba bazafika lo nyanga ngoba bebefundile ngedlonga imali bengakhwelanga. Namhla njalo bengihambile futhi ejima ngihambisa amabhuku omntwana kwaba into efanayo amapitsha babengu-10 njalo futhi bebhodabhodaa nje bezihambela nje emaklasini lapha lapha bengafundisi. Akunzima ezikole lapha izolo evula indlela secondary school ngizokuthiwa amatitsha ivumunye athi ehambile isikolo kubangale and also le namhla futhi ngiyemisele ukuthi abahambanga kula titsha okhangale evula indlela sayikukhona namhla ngapha eChisima Primary School sisize ngoba thi nama-inform zithengile amabhuku zithengile ukuthi abantu bafunde but amatitsha bathi bona dlonga imali yabo iphansi hhayi nzima lo nyaka.
Awu linjani zihlobo zani? Hesh, I think lapha mina ngi-challenge ubaba uGawule lapha akaphendulanga laphana umbuzo lowo kade ubuzwa laphana ngokubulawa okwenziwa abantu laphana ngoba nje esithi yena laba abe-women rights bakhuluma amanga kabafuna ukuthi i-government yaseZimbabwe ilungise izinto. Izilungisa njani nxa abantu bebulawa? Akaphendulanga ukuthi abantu babulawa laphana, uyavalavala. Bese ngibuya khona lapho uqina ngalokho khathi sesikolo nazo ziyavulwa amatitsha kaaye esikolweni ngenxa yokuthi akula mali waye bengaqini bakhulume izinto ezinjalo bamele phela khona lokho ukuthi abantu bathole izimali ezeneleyo bahambe bayefundisa abantwana. Bezwa njani nxa kusifa imfundo kambeni ubaba uGawule kungabe ngabakha abantwana abakusituation yona leyo kumbe owakha umntwana engutitsha esehola $30 kambe ukuthi yena ngabuzwa njani? Siyakwazi ukuthi yebo phela njengoba yena ekhona ngale duzane labo president udla kamnandi yonke into yakhe imthwebelele kodwa hamba phela khona ngale lapha vela khona umgwaqo kambe wona ukuthi right ngale ngihlala ngisizwa ukuthi umgwaqo wakubo khona ngale ungamagodigodi konke khona lokhu kakubona umsebenzi ukuthiwona bekhuluma ngezinto nje eziyusilesi kulokuthi bakhulume ngezinto eziyusifulu. Yaza angikwazi ukuthi abantu bakithi kanti banjani. Okusizwisa ubuhlungu ukuthi ngumuntu owakithi kanye okhuluma izinto ezinjalo kamele phela ukuthi abantu bahole bathole imali eyeneleyo bahambe bayefundisa abantwana ezikolo khathi sizikolo zivuliwe amanye amatitsha kaya ngezikolo akalayo imali abalayo imali bakhulumele ubamele phela babagawuli ubakhulumele ubamele labo bathole ukuthi bahambe befundisa abantwabethu bedlile basutha bathole imali labo yokubhadalela abantwababo amafizi ezikolo konke lokho siyakudinga mina ngikhangelela ukuthi vele abantu bakithi ababe bekhona ngale phezulu simeleni phela likhuluma into ezizwakalayo ayikho ukuthi liyabe lithona nje li-challenge ezinye izinto elezikhangeleyo ukuthi abantu bakhuluma iqiniso ngenxa yokuthi iqiniso alifunakali kuphela nje kuphela awu nkosi yami hayi hayi alike likhule abantu abadala alike likhule siyalihlonipha mpela siyalihlonipha hayi mali uphahla lo okhulumayo esegaburoni
siyabonga mali uphahla labo bonke abasithumele incwadi zabo ze WhatsApp lilakho ukuthi lisithumele lani incwadi zenu imlayizelo yenu nge-WhatsApp bakhona njalo kade besithumela kuhlelo kuFacebook siyazi ukuthi bakhona abakuFacebook ukhona uJerry Ndlovu uthi amavuko omsakazi uhlelo eZimbabwe yonke into inzima ngenxa yokuphatha ngolunya njalo ukufakana ezikhundleni ngobungane loba engasilungelanga leso sikhundla umnankagwa nethimba lakhe sebesenza ngalo asobantu abangasa eZimbabwe phambili ngabantu abafuna ukulungisa impilo zabo akukho okunye ye kutsho uJerry Ndlovu hayi lela kholani kusithumela imilayezelo yenu siyabonga
Selizaqala idale le-Senate yeMelika ukuthonisa uMongameli Donald Trump kulandela ukwethulwa kwamaphepha awe-impeachment izolo usomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi uze wethula amaphepha akade emelelwe ukuthi luqale uhlelo lokudingisisa ukuthi uTrump engasuswa na esihlalweni kulandela icala letheswayo elokuthi wafumbathisa umongameli wakwele Ukraine ngoncedo efuna ukuthi kucutshungulwe omunye wabadinga ukumncintisa kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo kunjalo nje Ibandla lamademocrats selilungiselela ukhetho lokudinga ozamela lelibandla kukhetho lukamongameli kulandela ingxoxo mpikiswano yokugcina iqhutshwe izolo ntambama edolobheni le-Iowa ngaba yisithupha abancintisayo ukumela ibandla lamademocrats ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo Ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo waqala ngokumbuza ukuthi umkhosi wayizolo ulethe inguquko na kulabo abancintisayo.
Well, I think sizobona ngeIowa okuyiyona abazoqala ngayo emavikini ambalwa azayo. Usually Iowa yiyo edetermine-ayo ukuthi abantu abakonsider ukuthi ba-serious ngabantu yibaphi. So iIowa ilandelwa yiNew Hampshire and then lapho sizobona-ke makuthi lo wine e-Iowa nguye futhi ozowina iNew Hampshire esikhathini esiningi ungawina i-Iowa le-New Hampshire hhayi kusho ukuthi abaningi baqala ukuthanda ukukulandela ngoba kusho ukuthi babe sebebona ukuthi abantu abaningi bavumelana lawe then sizothi ma sekuyiwa kubo-North Carolina labo-Super Tuesday lapho amanye ama-state wonke lapho ama-delegates avota khona kula esezobona khona-ke kahle kahle ukuthi hhayi ngubani oseqhubekela phambili
kodwa vele ngalesi sikhathi singathi ingqongquthela ngubani
hhayi okwamanje kunzima even uchairman we-DNC ama-Democratic Party uchilo ma evula i-debate wathi ha bem-interviewa bembuza ukuthi ungasho ukuthi ngubani obona ungathi nguye ozophumelela watsho la wathi uyazini anyone ozokutshela ukuthi uyazi ukuthi ngubani ozophumelele ayokutshela amanga so lama I think ngivumelana naye ngoba ungathi bangotshiki lo bhanqa abaningi bakhona so kungaba kunzima kakhulu ukuthi umuntu atshe ukuthi onguye ozophumelela ngubani kahle kahle
kodwa sesikhangela izimo zabo ngubani ongamisana ngcono lo mongameli Donald Trump
mina ngokubona kwami uWarren lo Sanders balenkinga yokuthi basesandleni senxele kakhulu uSanders uyaposta kwezinye isikhathi ukuthi yena uyi-socialist i-America ayizwani le-socialism into evele from kudala yayilwiswa socialism communism. So anyone ozi associate lokuba a socialist, I think ama chances akhe ukuthi convince ama Americans amaningi ukuthi angvotele ayancipha kakhulu, ngoba in general ama Americans socialism abazwani la. So uBernie lo Warren, because of that ngibona ungathi kuzoba lohlupho makuthi bangambhithi uTrump. UBiden ule good opportunity ngoba ule experience enkulu kakhulu, especially ku-foreign policy. And njengoba sibona nje uTrump pose wasifaka empini le-Iran, so into enkulu kakhulu ebikhona ku-debate lapho. So umuntu ofana loBiden, I think uyaphila kakhulu ebantwini abaningi ngoba ule experience, plus also bengu-vice president ka-Obama. U-Obama ubethandwa kakhulu ngabantu abaningi abamvotela kabili ukuthi abe ngu-president. So uBiden, I think ule name recognition plus ukuthi ukuwasebenza lo Obama plus le experience alayo, ma abantu bengawukhangelisisa sobhekane yena lo Trump, I'm sure Biden angambhithi uTrump. Kodwa we can't write off abanye abafana labo Klobuchar, labo Pete Buttigieg.
Isehlakalo se-Iran lise-impeachment, ubone ngani ungambisele emuva uMongameli Trump, kumbe hayi usekelo lakhe luyahlala lunjalo?
Impeachment ivele simbisele emuva, ngoba okokuqala impeachment ngingathi Spain lesana esingaphumiyo, ungazi ukuthi wakhe kanjani, ungazi ufake i-bleach enjani, yi-Spain esi-permanent leso. So uTrump forever uzowaziwa njengo-president owa-impeachwayo. That on its own, I think, kumbisele emuva olwe-Iran lolo lokubulala u-General Suleimani lolo. Lalo lungathi luyinkinga ngokubana kazanga consult i-Congress, and ungathi akakacaci kahle i-reasoning yakhe ukuthi ukhetheleni isikhathi lesi sokuthi akwenze. So abantu abaningi babona ungathi ukwenze ukuthi adivete ingxoxo, asuse ingxoxo from udaba lwe-impeachment lolu, ukwenzela ukuthi abantu ba-focus edabeni lo, i-debate ishifte to udaba lwe-security. Lempi lani lokuthi yena uzithi u-strong wenza ama-decisions a-strong, akafani lama-democrats a-weak. Impeachment of course iyaqala, sizwile namhlanje u-speaker Nancy Pelosi o-house announcer ama-managers sebe-ready ukuthi ba-hand over ama-articles of impeachment to i-senate. So I think emalangeni azayo la i-focus izobe kwi-impeachment. Ngibona mina kwizinto ezi-negative, even though yena maye-Twitter uthi kuzomnceda kakhulu ngoba abantu bazobona ukuthi yi-witch hunt noma yini le ayibiza yona impeachment.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esedolobheni le-Virginia khonapha kwele Melika.
Hello? Hey, the church office in. It was a church office in. I'm not a problem. I'm going to go to the church. I'm going to church office. The church. Oh, sorry, my sister. I'm sitting in your church on my phone. Okay. Okay, bye. Ciao.
Church office lecture jam.
Kati vele church office kucharjwani ya yabuza insizwa hayi yasigqibela ke usihlelo lwalamhlanje lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo ntambama ngo 7:30 kumbe isikhathi sinye ngo 6:30 ekuseni kusasa. Igama lami ngu Chris Gande, libe lelanga elihle.